Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu. Ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi isizwe, abazihloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lile mbono ehlukeneyo lingabantu, liyahlala phansi likhulumisane licocisane.
Iningi labantu koBulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna uNhlanhla yamaNgwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU PF izolo.
Esakuthola nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuwa amasakabizi ngoJibuti, kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelane.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esiphezulu kwaleso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngo-2008. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu bakoBulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna uNhlanhla yamaNgwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU PF izolo. Iningi lisekela uNdiweni kudaba lwentaba yezinduna kuthi abanye bayamsola besithi uququzela izijeziso phezu kweZimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izolo uBulawayo wethuswe ibuhlaselwa ukanduna Nhlanhla yamangwe Khayisa Ndiweni koBulawayo bethi kuyazila. UNdiweni ubeke wethula amazwi angabe egcunule abasekeli bebandla elibusayo awukukhuthaza ukuqhubeka kwezijeziso zenotho ezetheswa uhulumende weZimbabwe ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga, lapho esola uhulumende ngokwabela indawo elentaba entabazini Induna kumnumzana Floyd Ambrose. Intaba yentaba zinduna iqhakathekile kakhulu embalini yabantu bosendo lweMandebeleni ngoba kulapho okwafikela inkosi yabo umzilikazi kaMashobane. Ngakho ke bekungamelanga ibe yingxenye yepulazi elabelwa umuntu kusephula imithetho ephathelene lezamasiko, kutsho uNdiweni. Abanye bayamsola ngalamazwi okukhuthaza ukuqiniswa kwezijeziso zenotho, kodwa iningi labantu beMandebeleni bayamsekela bethi kumqoka akukhulumayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu ukuhlukuluzwa kwanduna ethi kulihlazo.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu. Ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi isizwe, abazihloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lile mbono ehlukeneyo lingabantu, liyahlala phansi likhulumisane licocisane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu inhlanganiso layo elwela amalungelo oluntu uvumelane loncube.
Kulosizi lokho kwenziweyo ikakhulu sikhangele ukuthi inkosi zomdabuko ziyahlonitshwa njalo uhulumende nalo uhlale sitshela ukuthi yena uyazihlonipha kodwa kwenziweyo ngoba induna ikhulume ngengakufisiyo ukuthi kwenzakale esigabeni sayo bona labo ginya beyikho bakufunayo bebe sebethumela inswelabuye ukubana ziye mbamba asikukhangelelanga eZimbabwe ekhululekileyo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla bayasekela imibono kanduna uNdiweni.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ulengeta lechali. Sithi ingeta lechali ngoba recently Lombo Shaka izakhamizi ziyalile ukuthi indaba leyana ithengiselwa amaChina ngo-energy umtodi. Azange sizwe izani PF iba kumsindo. Namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso nje chayisa igovernment ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabili ama-problems elawa esihlangana lawo elizweni kodwa sebemuhlasela ikutshengisa.
Ilunga lebandla elibusayo kuCentral Committee yeZANU PF owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chuma uvumelane lenduna uKhayisa ekubeni lelungelo lombuso entabazinduna kodwa esola inkuthazo yakhe yezijeso zomnotho ethi lapho uphosisile
ukukhala kwakhe ngendaba yentaba yesintabazinduna akukho phandle komthetho womdabu wethu khonale endaba zinduna uqondile esibini kodwa lapha mina embrakanta induna yethu isuke yadlulisa ukuthi abesecela enguqwini le politics esebiza into zama-sanction mina bembona kanto induna yethu ngabe idinge indlela yokuhlala phansi ngakhulumisana nohulumende.
Abantu baveze imibono ehlukeneyo ngokuba uNdiweni abe lamandla phezu kwentaba yentabazinduna lesimemezelo sezijeso zomnotho kodwa ngemva kokuhlaselwa kwakhe izolo wethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter ethi kabuyeli emuva ngakukhankaselayo lokumela isizwe sakhe samaNdebele njalo intabazinduna ngeke iphiwe umuntu wokuza kuzaphazamisa imikhuba lamasiko abo ngemva kwesiga sokuhlukuluzwa kwakhe izolo amabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo akhiphe imibono yokusola okumehleleyo anjengebandla ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-MRP lona selikhiphe abantu abathile ukuba babone ukuthi uNdiweni akulamuntu omhlukumezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esedlula leso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yePublic Service Commission umnumzana Vincent Wungwe uthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi ngenyanga ezayo. Njalo uthi lesi isinqumo esithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu utshele usithanekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uwungwe ugcizelela ukwavunyelwana emhlanganweni odluleyo lanxa izisebenzi sezifuna iholo elithe xaxa.
UChairman weRepublic Service Commission maye bika lokho ubecindezela
isivumelwano esasivele saba khona ngoJanuwari kusukela ekuthini ngoApril kwakuzakhwezwa imali. Kathi ke isivumelwano saApril sithathwa nje sithathwa phezu kokuthi uhulumende yena uthi uzabuya njalo akhangele inqolo lezisebenzi ngoJuni. Kakusiyonto ke entsha esivele singayikhangeli ukuthi thina isiqumbaqumbe kumbe isenze sibe ngokukhangelela okutsha. Thina ebesingakukhangelela okutsha ikukhwezwa kwemali kathesi, hathi ngoJuni, njengoba sasijule ukuthi uJuni uzavele abe khatshana.
Likuyini elikukhangeleleyo ukuthi ingqa ikuyini elikuphiwa nguhulumende kukhona elakuvumelanayo?
Esasikuvumelene ukuthi singakhangela ukuthi ukukhwela kwezimo sempahla zeZimbabwe kanye lezinto esizisebenzisayo siyabe sinjani. Ngakho kwakuza kuthiwa ngoJuni lowo kukhwezwe imali. Kodwa thina esakutshoya nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuliwa amasayabizi ngoJuni, kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelayo. So okukhona ngathesi ngekhona lokuthi uhulumende ke kuye nje wacindezela umkhumbulo wakhe, kazange abuye athathe imkhumbulo sasimphiwe kona thina ukuthi imali ezisebenzi kusathi kuJuni kabe kungasila muntu ophilayo.
Intengo yempahla isikhwelile njalo kuningi okwenzakalayo elizweni lapho abantu bathi imali yabo ayiseneli okuningi. Ubona kuvunyelwana kuhle lapha?
Sesilobele uhulumende ngaphansi kwedale le-APEX le-MJMC ukuthi kalihlangane masinyane edale le-MJMC lihluzisise osokusebenzakala. Ngaleyo ndlela-ke okutsho ukuthi uhulumende sesikhangele ukuthi aphendule athi ukuthi angahlangana lezisebenzi zakhe nini. Okathesi ke akaphenduli, kodwa thina sesimtshengisele ukuthi lokhuya okukaJuni akuphilisi muntu kuhle. Naye siyakhangela masinyane kathesi ukuthi kuyini esingakwenza masinyane kuncedisa izisebenzi ukuba zibe zisiye emsebenzini ziqinile njalo.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqale uhlelo lokubhalisela ukuvota kulungiselelwa uhlelo lokuquma elokwengezelela ububanzi bezigaba kwezokuvota olwe delimitation. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC isiqale ukubhalisela ukuvota emizameni yokuqala amalungiselelo ohlelo lokulungisa imingcele yezigaba kukhetho oluzayo luka-2023. Ukomishina weZEC unkosikazi Joyce Letitia Kazembe uchasisa ngalolu hlelo.
Gathesi yucho gathesi silungiselele 2023. Gathesi sesiqala iprocess ukuthi sibe lama boundaries ama constituencies. Kuthi ukuthi sifuna ukuthi abantu ba register ukuthi bavote. Ngoba nxa umuntu nxa sesifaka ama boundaries ama delimitation exercise lesikhuluma ngayo. Asibali abantu ukuthi kulabantu abanganani e-constituency. Sibala abantu abarejistayo ukuvota. Inamba lezo yizo ezidetermine ukuthi i-constituency le izabime njani.
Wengeze ethi okwamanje bafuna ukuyadinga usekelo lwedale lephalamende uhlelo lwe-delimitation kungakasungulwa olokubala abantu kulungiselelwa ukhetho kumnyaka ka-2023.
Kathesi sifuna ukuya eParliament sibacele ukuthi batshintshe the law ukuthi basiphe imvumo yokuthi sihambe siyoenza delimitation. Ngoba i delimitation lay before it was actually linked to a census ye population. Kodwa thina sithi i census ye population as a constituency ngoba i province is not siyo a determiner i size ye constituency. Size ye constituency is determined by registered voters. Yiko thina sifuna ukuthi abase parliament labana bayitshintshe the law ukuthi sibe sikwanise ukuthi siqale delimitation.
Ukomishina Kazembe uthembise ukuba baza kuyafika emaphandleni bebhalisela abantu ukuvota.
Emakhaya sizahamba ngale. Last time sirejista abantu anti imishini yethu yayihamba from one place to the other place. Sikhole ukuthi nxa sesifika khonapho even soon depending le pressure kumbeni lokuthi abantu bayifuna yini ukuthi sihambe yimsebenzi yemishini le sayithengele ukuthi siregister i-3000 imishini esilayo. Even ngathesi so abafuna ukuregister bayahamba kuma district officers every day Monday to Friday bazabe bevula from 7:45 up to 4:45 bazabe bevulile. So labo abafika i-18 abantwana laba the youth afika 18 bangahamba as soon as they attend 18 bahle bahambe amanye kodwa amanye ama districts makhulu. So we will work out for definite, you can be sure we will have a situation where we will sizahamba kubantu ukuthi babuye ba register duzane le ndawo abazihlala.
I-commission yezek isifike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo okubhalisela ukuvota kukhetho luka 2023 belungiselela ukuqala ukuphawula ububanzi lemingcele yezigaba zokuvota loba nje idale lephalamende lingakabaphi amandla okuqhuba lolu hlelo. Abenzeki bazama ukwenqabela ukubalwa kwabantu kulandelwa isisekelo sombuso esidala, ngakho ke idale lephalamende yilo okumele lilungise leyo mithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwe-Livestalk asihluzeni bomama namhla sikhangela inhlupho esibhekane labesifazana elizweni. Thumelani iWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula uhlelo lwakhe lokuphiwa kwabantu bokuza ingwalo zokuhlala ngokusemthethweni eMelika. Olo immigration alupe igama lokuthi iBuild America Visa. Lolu hlelo lungemukelwa lidale leCongress luzahle luvale olomncintiswano weDiversity Immigrant Visa Program olwaziwa kakhulu ngokuthi iGreen Card Lottery. Ele China lithi izizalwane zakwele Canada ezibotshwe enyakenye zimiswe phambi komthethwandaba kulelo lizwe zisetheswa icala lokuntshontsha imfihlo yeChina. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngomnyaka ka-2008. Ilizwe libhekane lokudula kwezinto ezimqoka elizwe empilweni kaZulu, ukusilela kwamafutha ezimota lamagetsi kanye lezinye indubo ezijiyeneyo. Isilinganiso sebondi laso sesehle okumangalisayo nxa liqathaniswa ledola leMelika, okubangela ukuthi intengo yezinto iqonge mahlayana nje. kambe kuyini okumele kwenziwe ukulungisisa lumumo ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kunzima okwenzakala elizweni lakithi akuselathemba ukuthi kuzafa kwalunga ngoba izithembiso ziningi ke esazitholayo esilokhu esizithola kodwa-ke umumo uba mubi. Singakhangela amafutha ezimota sekulesikhathi eside engekho kobulawayo, singakhangela amagesi seqalisile ukuhamba 10 hours kumbe okudlulisileyo khona lapho ngelanga, okuthi ukuthi izitshebo lokuningi okwakuthengiwe kusemafrijini sokusonakala, abantu bengela mali njalo yokuthi bayethenga. Kambe le indastri yangikhona izasebenza njani-ke kungela magesi? Umumo kawumuhle. Ngabayavuma abezanu PF ukuthi sebehlulekile bakithi ngoba abantu sebethole nzima. Nxa umkhokheli kumele ukhokhele ukuthi abantu baphile ngcono, hatshi ukuthi abantu baphile nzima. Ngangizwa abanye sebesithi umgabe wathi isinkwa siyi-90 cents kathesi siyi-$3.50, wathi ipetro $1.34 kathesi siyi-$3.60, $3.70. Yikho-ke lokho kuyabe kushutho ukuthi umumo usunzima ebantwini, abantu sebeswele abangakwenza, sebeswele lapho abangaqatha khona.
Babuchuma uyamuzwa ubaba Ndlovu lapha uthi ngaliyavuma ukubana selehlulekile lichiye umbuso, ngempela selehlulekile yini?
Umalumami ekumphenduleni, ngizamphendula ngiqala ngokukhoda ivesi eBhayibhelini. Ungavula u-2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ngiyakhuluma uNkulunkulu ethi kona, ma abantu bami ababizwe ngegama lami nxa bengazithobisa bakhuleke badinga ubuso bami batshinzeka bezimbi, mina Jehova ngizakuza ngisezulwini, ngizabaxolela izono zabo, ngiphelise nomhlaba wabo. Le vesi ngifakela ukuthi kona ngithi kumali mami labanye sesifikile isikhathi sokubana sidinge ubuso bukaNkulunkulu indlela isihambe nje. Amagesi la okuswelakala uzezabanye abantu sekuthi izanu PF khonakho futhi. Kukanti-ke hhayi, namanzi aswelakeleyo le nyaka nge-drought le, iCaribbean kayisele amanzi anelisayo ukujemeleta i-power ekumele iyanelise ukubana ngabe amagesi lawo alungiswa. So konke lokho engizozibonayo lonke lokho yinto esezifuna ngabe siyadinga ubuso bukaNkulunkulu, kube lokumanyana nokubambana ezweni lakaseZimbabwe. Sike sikhohlwe ngokuthi kona izanu PF MDC, ngoba izanu PF MDC akusho ukuthi nabantu somele bembe, kusho ukuthi kona yikushiyana kwembono yabantu, kodwa singabobhuti, singabosisi, singabogogo, singabokhulu, sindawonye siyimuli. So asibe nomoya nalowo, uzabona into zizayihambela.
Baba Ndlovu, ngiphenduke kuwe, ngaphandle kokukhuthaza izano kubana isuke embusweni ngoba lisithi isiyehlulekile, yiwapha amanye amacebo elilawo angasusa ilizwe ebunzimeni elikibo?
Okokuqala, thina njengebandla le-MDC sithi thina okokuqala kumele siqale sikhulume ngendaba ye-legitimate ukuthi kathi lisembusweni bantu bezanu PF lingene njani. Silungiseni lapho esiqabana ukuthi konakala khona, singakulungisa fese sikhulumisana, fese sibona ukuthi sisebenzisana njani sisiya phambili. Xa kungalungisena leyo ndaba ye-legitimate kutho ukuthi la mazwe angaphandle azeneliseka ukuthi asihloniphe, kuzenzekela ukuthi sincediseke lapha lalapha. Ngoba nxa sikhuluma ngamadamu ukuthi amanzi aphansi, kasikhangele ilizwe leBotswana elivele lingela manzi ihafu yalo idesert kanti ihanjelwa ngamagesi. Kuthengisele ukuthi abakhokhelayo bayaplana balungiselela bekwazi ukuthi kule drought bebe sebefaka-ke ama-plans okuthi nxa kule drought kuzabambeka njani ukuze igesi ingahambi. Nathi sifuna abantu-ke abaplanayo abakwaziyo ukuthi ilizwe leZimbabwe kakuni izulu eliningi, kambe ngesikhathi kungela zulu amanzi atholakala njani, ngesikhathi kungela zulu kambe igesi itholakala njani. Ilizwe leli selidinga omaneja, hatshi abantu abakhuluma ngokulwa impi osekulule minyaka edlula amathathu kwenzakala. Yikho thinasithi kakulungiselelwe kukhangelwe ngomumo esilawo elizweni ukuthi-ke yebo kambe kule drought, kodwa-ke akuvaleli ukuthi abantu baplane. Lokho kutshengisela ukuthi abantu-ke behluleka kuplana bona laba abasembusweni. Akukhulunyiswana ngoba lanxa kukhulunywa ngokuthi kuyakhulunyiswana sizakuthola umnankagayo ejenga khuluma labantu abazange banqoba ekhethweni ngabantu abangalama-members of parliament, kodwa-ke gedelela imbuya etshiya ulude. Ukhona okathamisa le MDC eyawina yamasisi nguye umuntu okumele ukuthi xa eserious ngokuthi amaZimbabwe akhulumisane ambiza ahlalela ephansi kwenze ukuthi kulungise ingxabano le ngxaba ngozala ekhona elizwe.
Babuchuma ngo 2017 amasosha ehlutunela umgabe intambo zombuso. Esinye sezizathu asiphayo athi wona usehlulekile ukulungisisa umnotho omgabe. Umnotho oqhubeka usiya nganxele, abantu bayahlupheka. Ayisikho yini okwenzakalayo lanamuhla lokho?
Kuyathiyana ngoba ngesikhathi lesiyana esiyaba umgabe besihlala silento lana ba i-budget deficit kukuthi kudliwa imali engekho. Kathi singakhangela sihlala sile kodwa ama-surplus.
Umnumzana Joseph Chuma ngoebandla lezanu PF obexoxa ecingweni endawonye lelunga le MDC. Umnumzana Edwin Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Sithando ukuxolisa kini sihlobo esithandekayo kumalanga amabili edluleyo silenkinga nje ngemishina yethu e-transmission. Kwezinye indawo ngaba sifinyeleli kuhle kodwa kwezinye sizwa kuthiwa liyasithola. Silethemba lilalele liyawathola kuhle amagagasi ethu. Abangasitholi kahle siyathembisa omanjinela bethu baphezu kwayo le ndaba.
Lezo ngokwelahlekelwa zingane sethu ngoba zilahla amasiko lokusibutha ngathi phela kuyehlula ngiyabona manje phela kukhuleka impilo hamba thuba bazochitha phambili abafuna ukubuza indlela kwaba phambili sibona angathi otablet ngana basopho ngiyabona safundi nebhayibheli lethi hlonipha abadala abadala bakutshela hlonipha abaphansi wena u-ashona osebhayibheli ukhetha ukwephusa but I'll tell you pass it by manje konke sekokuhlamukela labakele sebekuhlamukela ihlanhlobo laye sikubalekela ngoba usiko lakini uyalibalekela bona.
Himbali yetu silibe, but something less than what we used to be. Take a look at our history. We used to be.
Okay, ehambalo Kelvin na esithi namzilikazi. Uyithethe le ngoma, ingoma yakudala eyamasiko wayilolonga ke wayifaka kurepa yisigebe ngasomculo sizabalayeke khonapha kuwoza Friday hashi kusasa kodwa kumaviki azayo umsizi K. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.